ukubona kwami nje isimo sangibona kwakathesi asikakhanyi kahle nje ukuthi kusuka ngaphi kuya ngaphi, kodwa hayi mina ngokubona kwami nje personally ngibona ngani ngabuyela kuma-Democrats ngoba bembona nje insuku ezidlulileyo hayi ukukhankasa bekhankasa bengena door by door and bekhuthaza nje ukuthi abantu nje bevote. Sengilapha think ukuma omnyaka kumbe eyi-5 ama-Republicans angikwazi kumbe bakhankasa ku-social media kuphela angikaze ngibabone, kodwa ngoba lapha ngiyake ngibone esibili ade bengena bekhokoda door by door bezama ngendlela zonke nje ukuthi abantu beke behambe beyivota.
Endaweni eziningi ngwenya siyabona abantu bakhala kakhulu ngomnotho bathi hayi umnotho kawumanga kuhle njalo bakhala ngebandla lama-Democrats bathi hayi limotshile impela lehluleke ukubusa kuhle okubangele ukuthi intengo yezinto ikhwele le inflation layo iqonge ngendlela esiqonge ngayo. Kona ngapho eGeorgia yiziphi indaba abantu abaziqakathekisayo abakhuluma ngazo kakhulu abazazikhangela besiyavota nje?
Mina ngombono wami i-inflation isuke yaqala kakhulu ngoba lami ngingumuntu unfortunate thing ngisuke ngibe ngaphakathi kwendaba yangifuna ngoba ngisisebenza ngisizalwa seZimbabwe kodwa ngisebenza la angikhoni ukuthi express mina imizwa yami ngoba mina injani kumele ngihambe ngiyelungisa kithi ngale khaya njengoba ukwazi ukuthi ngale khaya kume njani. Kodwa okwakathesi mina ngokubona kwami inflation yangikhona isingathi sihambe kakhulu ngoba ngibonile lithi nasemaphepheni ukuthi i-federal government izongezelela kafuthi okungangokuthi kuyabe sokungwesihlanu belokhu bekhweza ama-interest rate endaweni ezihlukeneyo.
Ukhuluma ngokuthi kumele uyevota lawe eZimbabwe njengesizalwane seZimbabwe okungangokuthi lapha kawusoze uvote kawulalo lelo lungelo?
Hayi mina lapha hayi angilalo lungelo lalapha lokuthi ngivote. Ngibuza ubuhlungu kuphela ngigqoke usayizi 6 kodwa kahle kahle mina ngigqoke usayizi 10 ngiyabe ngikhala ukuthi ngilandele abanye.